Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 kuNcwabakazi 2021, musithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wake wadlalela iqembu leHighlanders njalo waba umgcini sihlalo walo. Umnumzana Ernest Maphepha Sibanda ubhobhe ngolwesibili ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley wabulawayo.
Umama uGidith Ncube okhulume kakhulu ngokubana abantu bakobulawayo kumele babambane, omunye obekhona okhulumileyo ngumeya uSolomon Mguni,
uMP weVungu uOmega Sibanda.
Abasakhulayo emaphandleni bathi ukuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 sokulethe olunye njalo udubo phezu kwenhlupho abavele bebhekane lazo emakhaya.
Besivele siphila nzima, sibambabamba kwezinye indawo, siphila ngokuziphandela, imisebenzi ayitholakali eZimbabwe. So nxa sokule lockdown, lalaba abantu esithola kiyo imali abasayitholi lapho ukuthi bazibenelise ukuthi zifike kithi ngokuthi basinike lathi ama-peace job.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Owake wadlalela iqembu lengoqo eleHighlanders njalo waba ngumgcini sihlalo walo, umnumzana Ernest Maphepha Sibanda obhobhe ngolwesibili ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley kobulawayo, lapho obekuthe gwaqa umndeni wakhe leziphathamandla zikahulumende kanye lezemidlalo yenguqu. Umnumzana Sibanda obesele minyaka engamachumi ayisithupha lantathu yokuzalwa i-63 ubikwa ebulewe umkhuhlane wechukela. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lomnumzana Muzi wethu Hadebe, ingcwethi kwezemidlalo obukelela umkhosi kumabonakude.
Ubekwe namhlanje uErnest Maphepha Sibanda, yena owadlalela iqembu leHighlanders, wadlalela iqembu leCapes United, wabuya njalo waba ngumanager weqembu leHighlanders lapho athola khona isicoco zeleague title ezine. Wabuya njalo waba nguchairman weHighlanders lapho athola khona isicoco seleague title esisodwa. Nguye ke wacina ukubana athole isicoco leso eseleague title esitholela iqembu leHighlanders. UMaphepha uke waba njalo ngumanager weqembu lesizwe elama Warriors.
Okuyibo abakhulume kulo umbuthano abamqoka ngobani?
Uminister wesigaba sakobulawayo umama uGidith Ncube okhulume kakhulu ngokubana abantu bakobulawayo kumele babambane, bathuthukisane njalo bangazazondelani. Omunye obekhona okhulumileyo ngumeya wakobulawayo uSolomon Mguni, yena laye othe uMaphepha obeyingcithi kwezomdlalo wenguqu, yikho nje iqembu leBulawayo City FC lakubona kufanele ukubana bemfake abe kubhodi yeBulawayo City. Njalo ubuye waqonqosela ukubana njenge-citizen enkulu yakobulawayo bakubone kufanele ukubana ayengcwatshwa eLady Stanley Cemetery lapho kungcwatshwa khona abantu ababe beyenze kakuhle kobulawayo. UMaphepha ungomunye walabo. Abanye abakhulumileyo ekubekweni kukaMaphepha kugoqela uMP weVungu, yena owake waba nguvice president weZimbabwe Football Association, uOmega Sibanda, yena ochothoze kakhulu labo abalahlela khatshana uErnest Maphepha Sibanda. Zakhumbula ukubana ngemva kokubana abe nguchairman weqembu leHighlanders kulesikhathi lapha angazange avunyelwe khona ukubana ancintise ukuba ngu-chairman ngemva kokubana abantu beHighlanders besithi kulezimali ezingahambanga kuhle ngesikhathi lapho iHighlander ithengisa iplayer yabo u-Obada Darumba lapho ayesiyadlala khona phesheya kwele Belgium. Ngakho ke uSibanda ubasolile kakhulu labo abantu lanxa engabaqambanga.
abangazange banike umaphepha lelo thuba. Omunye obekhona okhulumileyo uLawrence Phiri, yena wakwaba laye ngumanager weHighlanders, ukhulume kakhulu ngomaphepha ethi wadlala laye wabuya wamanager ngesikhathi sadlala lapha kwele Zimbabwe. Kwabuya njalo kwakhuluma uZenzo Moyo, yena laye owadlala kuqembu leHighlanders elaqala ukuthatha i-league title ngo-98 belo maphepha. Labanye nje abadlali ababekhona kulona lelo qembu leHighlanders bebekhona.
Bona abeqembu leHighlanders batheni ngaye?
Kuzange kube lesikhulumi esikhulumileyo sivela kuqembu leHighlanders, akuzange kube lesikhulumi esibuye simelele iPSL, azange kube lesikhulumi esibuye simelele inhlanganiso yezifa. Singazi njengoba abantu bebe-restricted ngendaba ze-COVID-19, mhlawumbe yikho okubangele lokho. Kodwa asazi ukubana kungabe kuyini okwenze ukubana lezi zikhulumi ezivela kulezi inhlanganiso zingabi khona. Kodwa kukhanya kube ngumsebenzi ohambe kakuhle, njalo abantu bebehlabela bethokoza kungabantu abakhuthaza becelebrate impilo kaErnest Maphepha Sibanda. Yena uMaphepha ube ngumuntu obethakazelela ukuxoxa kwejise labantu, njalo wenze kakuhle ukubana yenelise ukubana yayilenda zithole izicoco ze-league title lezi ezibe nezilandelana laye wazothola njalo esengu-chairman. Njalo uthe sesiyabhubha ubese ekubhodi yeBulawayo City lapha ade bancedisa khona ukubana eBulawayo City FC ibe liqembu elikhulu kumdlalo wezenguqu. Kukhangele ukubana ke labo ake wasebenza labo bona laba beHighlanders abaka-98 abadlali bakhona bathembisa ukubana bazaqhubekela phambili ngemsebenzi ngamaphepha ngokubana bebe le-award yama-junior players abazayinikeza kumdlali wama-juniors oyabe yenzeka kuhle khonapho kuprovinsi yakoBulawayo. Bekhangelele ukubana bethuthukise njalo beqhubekele phambili ngomsebenzi lowo uMaphepha akade ekwenza. Yikho ke okwenzakeleyo lamhlanje endaweni yase-amphitheatre lapho okube khona le service, kwazokuthi umsebenzi omkhulu wokumbeka wasusiba se-Lady Stanley, lapho okubekwa khona abantu ababe benze kakuhle kulona leli idolobho lakoBulawayo.
Lo ngumnumzana Muzi wethu Hatebe, ingcwethi kwezemidlalo esixoxelaye ekoBulawayo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu abedlula kancinyane isigidi 2,013,340 sebehlatshiwe ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 kuhlelo olusaqhubeka elizweni. Abedlula amakhulu ayisikhombisa 754 bahlaselwe yileli gcikwane, kwathi abangamachumi amabili lasithupha 26 babulawa yilo ngosuku olulodwa olwedluleyo. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gcikwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo, la kwedlula inkulungwane elikhulu 119,508 labulala abafika phose inkulungwane elikhulu 96,135. Ukusenjalo, umqondisi womanyano weZimbabwe Christian Alliance umfundisi Hoseni Sibanda usichasisela inhlelo abaziqhubayo njengenhlanganiso ezokwenqavela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19.
Thina njengenhlanganiso besisenza esingathi yikukhankasa sitshengisa abantu ukuthi i-COVID-19 iyingozi njalo bengazivikela njani. Lokhu sikwenze endaweni ezehlukeneyo, eMashwingo, eGweru, lapha koBulawayo, besisenza njalo koBochinoyi, sisenza njalo endaweni ezehlukeneyo jikele lapha eZimbabwe. Besingena la kuma-taxi rank, singena eMkambo, sizama ukuncedisa abantu ukuthi bezwisise ukuthi i-COVID iyingozi njalo lokuthi bethola injection. Njalo besenze ebulenjini ama-Zoom discussion, la kuma-WhatsApp siyesiletha abantu abaphetheyo, abakhulu abaphetheyo, amadokotela aphethe ezempilakahle ezigabeni ezehlukeneyo ukuthi bakhulumisane nabantu babachasisele. Siyenze inhlelo ezehlukeneyo ku-National FM, ku-Radio Zim, e-Central Radio, kukhuluma ne-FM, eGweru, la kuhe-Voice yi emaswingo njalo sikhuthaza abafundisi ukuthi behambe behlatshwa bese befake bulenjini ukuze kukhuthaze abalandeli babo. Uhulumende uyazama la ukwenza lokho angakwanisa, kodwa lokhu silela kumele kube le injection eziningi, njalo kumele ukuthi kukwanise ukuthi kungabi le mhlangano ebamkhulu kakhulu engagcina isiba yiyo eyenza ukuthi lumkhuhlane mamatheke ngenxa yendlela izimfa besenzakala ngazo. Wonke umuntu sekunanzelele, wonke umuntu usezama la ukuthi ngendlela abangazikwanisa ukuthi bavikelele umkhuhlane we-COVID-19.
Lowo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, esixoxelaye ekobulawayo. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Okhokhela ibandla eliphikisayo eZambia umnumzana Hakainde Hichilema uyakhokhela ukukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe ngesikhathi impumela yezigaba ngezigaba yalolu khetho ilokhu ivezwa inhlanganiso ebona ngezokhetho. Umongameli Edgar Lungu walelo lizwe oncintisana laye njalo obebusa kusukela ngomnyaka ka-2015 uyalandela. Umnumzana Hichilema owazakala ngokuthi ngu-HH ubechothoza kakhulu umbuso kamongameli Lungu esithi wehlulekile kwezokuthuthukisa umnotho welizwe. Osomabhizimusi abafuna ukutshala imali eZambia kanye lenhlanganiso eboleka imali emhlabeni jikelele ye-IMF babikwa bebheke impumela yalolu khetho ngabomvu. Umongameli Ashraf Ghani we-Afghanistan utshele izizalwane zakulelo lizwe namuhla esebenzisa amazwi aqotshiweyo awe-recording ukuthi uzalwisana lamalwecatsha ohlobo lwama-Taliban ngokubona ukuthi amabutho alungele lumsebenzi. Lokhu kwenzakala ama-Taliban elokhu esondela esigodlweni se-Kabul ngesikhathi esehluthune ezinye izabelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lesizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lamlela ndwandwe, lamlela lamlela ndwandwe, lamlela mshesha.
Abasakhulayo emaphandleni bathi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sekulethe olunye njalo udubo phezu kwenhlupho abavele bebhekane lazo emakhaya. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abantu abathi umkhuhlane we-COVID-19 ubathwalise lukhuni ngoba usudale ukufiphala kwamathuba okuthola umsebenzi njengoba abantu bebebanjwa ngamandla okuhlala emakhaya ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Iningi labasakhulayo esabelweni seMathabeleni South liphila ngokwemba igolide kanye lokuthengisa impahla. Umnumzana kwakhe Dube Sengezane eGwanda South uthi bakhala ezimathonsi.
Besivele silendubo zethu zokuswela imisebenzi, besivele siphila nzima sibambabamba kwezinye indawo, kodwa kwaqala i-lockdown siphila ngokuziphandela imisebenzi ayitholakali eZimbabwe. So nxa sokule-lockdown lalaba abantu esitholakile imali abasayitholi lapho ukuthi bazibenelise ukuthi zifike kithi ngoba basinike lati ama-peace job.
Umnumzana Finish Ncube oyisakhamuzi ka-Ward 7 koMalabe Khezi ongusomabhizimusi osacathulayo uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown kuphazamise ibhizimusi lakhe.
Ama-shops asevulwa ngesikhathi evalwe futhi masinya khona lapho ukuthuthuka kuba nzima. Ubuzima bukhona sibili kuyasihlukuluza, akusahambeki usuka ngapha kuma-rural areas usiya kobulawa ukuthi uyedinga indingeko zakho kuba lobuzima khona pa.
Unkosazana Constance Maseko olilunga le-Community Youth Development Trust eGwanda uthi njengabatsha basemuva ezifundweni zabo.
Sibe disturbed kakhulu ngoba izifundo zethu zibe affected, akuyisayiwa esikolo kunjalo, azikho ezinye indlela esingabe sifunda ngazo ngesikhathi lesi ese-COVID. I-network iyahlupha la emakhaya njalo asithi sonke abantwana besikolo esilamafoni esingakwazi ukuthola ama-notes ne-WhatsApp ukuthi sikwazi ukufunda.
Umnumzana Edson Masuku oyisakhamuzi eGwaqwe eKwanda North uthi bayaluswela uncedo lokusungula inhlelo zokuziphilisa behlezi emakhaya.
Thina abantu abatsha sithwele nzima, infethi ngathi siyadubeka ngoba asikhoni ukusebenza. Besicela ukuthi uhulumende asincede ngezimali ukuthi mebilathi singakwanisa ukuthi sifuye inkukhu, esinikeze nje amaloni lathi sibe le-start yokuthi sifuye inkukhu. Mebilathi singaphila ngcono singayi kwezindawo sizifuyele emakhaya ethu sihlalele.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Constantine Bofu, umqoqo wenhlelo zeMatobo Youth Development Initiative.
Badinga kakhulu i-financial help. Abaningi balesifiso sokuthi bayenze ama-projects angabaphilisa, kodwa ke inkinga ekhona ukuthi abala mali ukuthi baqalise ama-projects lawo. Njalo ama-banks akhona afuna i-collateral, so ama-youth amaningi gawala i-collateral yokuthi bakwazi ukuthi ba-accesse ama-loan ema-bank.
Nyaka yonke mhlazi lithumi lambili kuNcwabakazi eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ukuthakazelela ilanga labatsha ele International Youth Day njengenjongo yokubakhuthaza ukuthi baphatheke kunhlelo zentuthuko. Kusenjalo iJackson yokuqala COVID-19 vaccine isizilela njalo eGwanda ngesikhathi uhulumende kuthaza uZulu ukuthi ahlabe iJackson. Unkosikazi Janet Nkala ohlala kuward 1 eMatshetsheni ngomunye walaba asebehluleke ukuhlatshwa iJackson.
Siyakuhalalela kakhulu ngobuningi bethu eGwanda kukhatshana. Ungafika eGwanda bafika babale bathi bafuna abangu-60 ngaphenduka ngingahlatshwanga ngihambile khonale. So khathesi ukuthi ugade futhi ubuyele uye eGwanda uyedinga ukuhlatshwa kuba nzima kakhulu. Cela basifikelele bakithi. Adiwane ukhatshana leclinic kungumango kithi abantu abadala. So siyacela kakhulu kakhulu ukuthi sincediswe ebuhlabeni lapha, sesikufisa kakhulu kakhulu kakhulu.
Sebedlule inkulungwane ezilikhulu 104,975 asebehlatshwe iJackson yokuqala iCOVID-19 ezansi eMandebeleni, kwathi abedlula inkulungwane ezingamathumi amahlanu lasikhombisa 57,126 bahlatshwa esipili. Abantu abalikhulu lamathumi amathathu lanhlanu 135 sebebulewe iCOVID-19 kulesi sabelo selokhu lumkhuhlane uqalile. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert.
Lingani tshona njani izilukandaba, siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomgcini sihlalo enhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls umnumzana Kelvin Moyo. Ungasitshela ukuthi umumo unjani khona ngapho eVictoria Falls ngodaba lweCOVID-19?
IVictoria Falls yilo idolobho lokuqala eZimbabwe elithole esingathi herd immunity. Ngemva kokubuya komkhokeli uComrade Nangagwa, lo deputy, lo vice president uComrade Chiwenga, babuya ngenyanga kaMbimbitho ngathi ngoMarch uzohlatshwa ngapha eVictoria Falls. So khonoku kwayenza izakhamizi ikumbe abahlali beVictoria Falls ukuthi behlatshwe. Lokhu izakhamizi zeVictoria Falls zakwenza zikwazi njalo zizwisisa ukuthi indawo yeVictoria Falls indawo elomnotho othembele kumbe ogxile ekubuyeni kwezethekele. So izethekele ziyabe zifuna ukuthi zibe kwazi ukuthi izakhamizi zeVictoria Falls kumbe zendawo lapho abafuna ukuthi amele bevakatshele khona ukuthi babe behlatshiwe njalo be-attaine esingathi i-head immunity. So i-head immunity kuliqiniso, yeah, sisi esiphilayo njalo siyathokoza njalo siyajabula ukuthi yithi idolobha la uqala ukuba le loku attaina i herd immunity
manje kutsho ukuthi abantu nxa sebefike yona leyo okuthiwa i herd immunity sebengazizulazulela na edolobheni bengaqhelelananga
i herd immunity it ayicho ukuthi izakhamizi akusamelanga ukuthi zilandele izinqumo ze World Health Organization ukuthi abantu kusamele beyenze i social distancing ukuthi abantu kusamele labo kusamele begqoke izayeke singathi ngama mask ngesikhiwa njalo bengabe behamba behlanganelana endaweni okungani ukugcwala ekhona abantu njalo lokulandela imithetho esingathi i level 4 imithetho ye COVID so lokho abahlali be Victoria Falls bayakwenza bethi bekwenza njalo kuyancedisa ukuthi umkhuhlane we COVID ungamemetheki ngendlela ongabe umemetheka ngayo kwezinye indawo so leyi kuyinto esithokozelelayo esithakazelelayo ngoba thina vele we are a tourist based town njalo kuzayenza ukuthi izethekele zibuye e Victoria Falls ubuya kwezethekele ukuthi ukuthi abantu kumbe abahlali be Victoria Falls baza benefita ngoba sithina vele sithembele kuzethekele ezibuyayo so kule into eyenzakele engathi i reopening of ama border town ama borders efana le Victoria Falls border le KwaZulu-Natal ukuvula kwama borders la kusincede kakhulu ekuthini kuzanceda ukuthi izethekele sezizaqala ukubuya njalo ziyathi seziqala ukubuya izethekele kuzabuya kuzabe sokulama business kuzavula ama lodges kuvule lama hotels bese kuvula lezinye indawo ezokudlela ezifana njengama restaurant
abavela kwamanyamazwe kumbe abavela endaweni ezitsheneyo zelizwe bezobuka impophoma zamanzi baningi yini ababuya
enye into ngifuna ukuthi ngithi re-emphasize kuzulu wonke kumbe lo mhlaba jikelele ukuthi ama-force lokhe khona abantu kusamele bebuye ngobunengi babo izinyamazana lokhe silazo abantu kababuye bezobona izinyamazana zethu esifana njengabo big five bebone lezi hlahla zethu lezi ntaba esingathi ama scenery even our environment kababuye sibili e Victoria Falls ngobunengi babo bezovakatsha ngoba ama borders asevuliwe izethekelele sizimelele ukuthi zize zizobona indawo yethu so kuliqiniso ukuthi inani lezethekeli alikafiki lapho singathi khona sesifike esigabeni esingathi singathokoza ngakho ama borders akathesi initiative enhle kangaka iyenziwe kodwa ukuza kwezethekeli azikafiki lapho singathi sesingabona utshintsho olungayenza ukuthi impilo zethu zibe zinhle kodwa ngiyathokoza njalo ukuthi izakhamizi ze Victoria Falls ziyalandela imithetho ye COVID njalo kuyinto enhle ngiyabonga
lo ke bekungumnumzana Kelvin Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi zedolobho le Victoria Falls ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilande
siyabonga Chris Namhlanje kweziphathelane labesifazana sihlaziya udaba lokwendiswa kwabantwana bebancinyane lokuzithwala ukuhlandla lesibili lengxoxo yethu lo nkosikazi Sithembiso Nyoni omela inkayi North edalele eParliamente njalo engumphathi ntambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana.
Ngabe kuthiwa kula COVID ngabe kuthiwa le mahofisi nasihlali kodwa sesivela le national central embire sababiza ngoba lapho kwakule over 4000 abantwana khona ababe mithisiwe within a short time. Safika sahlala phansi lezinduna labo sobhuku labalisa lenkokheli zonke ezikhona. Labantwana amankazana amanya emithisiwe babe khona konabo. Sayixoxa indaba le ukuthi bababuye lezikolo lamatitsha babe khona. Kwaba nomunye umntwana owaye ehlanguliwe laye waba nomntwana emncane kodwa wazibisele esikolo. Waphuma le 12 points. Lo mntwana samkhuthaza ukuthi angeniswe university abe shining example ukuthi lapho umntwana oyinkazana ungahlwangulwa ungenziwa konke lokho victimized kebe kungasiyondaba yakho. Try and get out of that and relive your life. And thina sokumele sicreate system eyamukela amankazana lawa. Siba rehabilitate, sibabisele ku community, sibabisele ku society. Bahlali ngoba ayisiyondaba yabo abazange bakucabanga ukuthi bafuna ukukwenza. Someone decided on their behalf ukuthi kumele ngenze lokho. Isona sosakha umntwana lo isono wesomhlanguli.
Ugatsha lwakho lwathi abantwana abakhulelwayo bengabuyela esikolo bevunyela ukuthi befunde kunjalo bakhona yini abakwenzayo ukuthi libone ngani uhlelo lo lwasebenza yini kumbeka bakho abalwemukelayo.
Abanye bayalwamukela abanye njalo abalwamukeli. So sokumele ukuthi thina njenge community sihlale phansi labantwana laba, sihlale phansi lezikolo, sihlale phansi labanye abantwana, sihlale phansi lamateacher, sibe leqiniso ukuthi abantwana laba bayamukeleka, labo sibanike isibindi, sibanike iconfidence ukuthi akukho wrong, there's nothing wrong that you did. Noma umntwana engxenye wakhomba akula muntu ongaphambanisiwe emhlabeni kancediswe abuyele endleleni eqondileyo. Enkayi lapha mnemvela khona bakhona abazali asebezimisele ukuthi bawenzele umsebenzi bayahlala phansi lamankazana bahlale phansi labazali bazame ukuthi bababisele ezikolo. But iproblem esilayo ikuthi izikolo azivulwanga ikuthi kule COVID lokuhlangana la kwasikukhuthazi ngenxa yokuthi umkhuhlane lo uyabhubhisa ubhubhane lo mubi kakhulu. But I think ngabe kuthiwa kuyavuleka kuhle kulabanye abazali sibile ngibaziyo esebezimisele ukuthi basebenze labantwana ukuthi bababisele esimweni esihle. I think i-approach yona leyo eka-teacher, eka-mzali womntwana, e-community labanye nje around abanye abantwana abafunda lalo umntwana kube yisystem ekhondema linto le ibisi rehabilitate umntwana. Singakuphatha ngaleyo ndlela sizancedisa umntwana ohlwangulweyo.
Okwenkayi kungabe kuluhlelo eliluqoqileyo yini kumbe bazisukumela phansi abazali bathi ngcono sisebenze lezikolo lomphakathi ukuthi abantwana babuyele esikolo?
Yikuxoxisana njengezakhamizi ukuthi kanti lokhu kungahamba njalo. Abanye basebe kudobha bathi ye thina sivili singakusebenza lokho. Bakhona abanye abazali asebe kusebenza but njengoba nansitsho kuba nobunzima ke ekuhlanganeni umoya wona lowo kumbe ipilo kuze uthando lona lolo olokwenza izinto ezinjalo ezokubisela abantu bethu esikolo lukhona ebantwini. Obekuhlupha ke khathesi i-COVID ukuthi asihlangani labo futhi abantwana kabasaye esikolo. Sazi senza okuthiwa operation bamba umntanakho. Wena njengomzali iba leqiniso ukuthi ugeli ulaye uyakwazi ukuthi ungaphi ugeli uye enkunini yini uhambe lobani uye emfuleni uhambe lobani uyathokoza evela khona ngale akulaluye lutho yini olunothisayo wena njengomzali ukuthi ungani umntwana uhlobile kwenzela ukuthi sihle sibambisane masinyane uhlupho lungakayikhajani.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Sithembiso Nyoni omela iNkayi North edalela ePhalamende njalo engumphathintambo wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazane. Singakehlukani ngesizwe ebezikhokhela owake wadlalela iqembu leHighlanders njalo waba ngumgcini sihlalo walo umnumzana Ernest Maphepha Sibanda obhobhe ngolwesibili ubekiwe namhla emathuneni eLady Stanley koBulawayo. Abasakhulayo emaphandleni bathi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sekulethe olunye njalo udubo phezu kwenhlupho ebevele zikhona. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi Asidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.